ngomthetho kuqhakathekile ukuthi ama by elections enziwe kodwa ngepolitics yeZimbabwe asoze enziwe ngoba ungakhangela ama by elections uma engenziwa amane ngankhona abe senziwa endaweni kuma strongholds eopposition lapha abaphethe amandla izano PF kayifuna ukuthi kona kwenziwa ama by elections ngoba bayakwazi ukuthi kungenziwa ama by elections bazadliwa especially umnotho unje abantu abaningi bayizondele ibandla leZanu PF so mbona ngazathi mangenza iby election ukuze ayexpose kakhulu kuyiyangise ngoba yona injongo yayo ukuthi delize iopposition so kwephulwa isisekelo kwavunyelwa ukubana kwephule isisekelo ngokuxotsha abantu abavotelweyo kusaziwa ukuthi bengaxotshwa kulomkhuhlane kube sokungasavotwa so mbona ngazathi kathesi umkhuhlane usetshenziswa entweni engayisiyo usuliviko ukuthi kungavotwa kungayisikho lokho kodwa kusesatshwa nje ipolitics
kungaba into embi yini fuzwayo ukuthi njengoba abantu sebeqalile ukuhlatshwa uhulumende ahle amelele ukuthi kuhlatshwe abanengi andubana enze ama-by-elections
even kungathiwa akuvotwe ibandla elibusayo liyakwazi ukuthi lizadliwa so ngenxa yokuthi liyakwazi ukuthi lizadliwa ngabantu abaxotshwayo ephalamenti iningi labo bebesezindaweni lapho abaphikisayo abalamandla khona so mbona ngazathi njengoba ubaba simzwile esitsho ukuthi yena i-opposition ayithandayo yiphi njalo i-opposition le ayithandayo ayitshengisa ukuthi ilosekelo oluningi so kuzadliwa yena kodliwe le opposition oba bayithandayo kube sokuba expose so ngesizathu salokho ukuze kungakhanyi ukuthi yena wephule isisekelo ngokuthi bevale iby election becatha ngecorona besesaba ukuthi kuzaba expose ebantwini sebedliwe so yikho sebecatha ngokuthi kungavota kodwa eqinisweni ayisiso sizathu sokuthi kungavota isizathu sokuthi kungavota ukuthi kudilizwe iopposition ngoba singakhangela icorona ukuthi ngabe bayiqhakathekisa njengendlela abakhuluma ngayo ngabe unkosikazi wakhe ophetheyo ngabe kayenza ama competition akhe ngabe kabenza ipolitburo ngabe umhlangano oyenziweyo ngeweekend eManekaland befuna ukukhetha ozaya replace umoya uGwarazimba ngabe kayenzakalanga kodwa uma kusenza abebandlela ibusayo ayisiyo problem akula corona ngoba ungabona ungakhangela mabe senza ipolitics abo bedistribute fertilizer besenza lokho nalokho kuye kugcwaliswa abantu akukhakula social distancing kodwa uma sokuthiwa sokuzakhulunywa ngento ezingenza amandla shift from them bacatha ngecorona.